sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2021 ngontungami lenkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje,
uma umgabi enangokwakhe esaphila wakutsho kufamily yakhe ukuthi uma engathula akafisi ukuthi ayengcwatshwa eHeroes Acre.
UZulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senduna yakoZwimba esokuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele agebhe amathambo omkakhe uRobert Mugabe ayebekwa eNational Heroes Acre.
Lusuku oluqakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrika.
ELeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweAfrica Day namuhla. Akekho obulawe yiCOVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lane e-14 ababanjwe lumkhuhlane. Asebefunyenwe bele coronavirus kusukela nyakenye, sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,696. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,586. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula kancane inkulungwane eyodwa kuphela 1,139, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezintathu 2,749. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 633,635. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 281,286. UZulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senkantolo yenduna yakoZwimba esokuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele agebhe amathambo omkakhe umnumzana Robert Mugabe egumeni lakhe ukuze ayebekwa kutsha emathuneni amaqhawe elizwe eNational Heroes Acre eHarare. UChief Zwimba ubize unkosikazi Mugabe ngempela sonto enkundleni yakhe ukuthi azethonisiswa ngecala lokungcwaba uMugabe ngendlela engaqondanga emzini wakhe khona le koZwimba. Kepha uGrace kahambanga kulinkundla ngoba ubikwa eselatshwa phandle kwelizwe. Kodwa ukuthethwa kwecala leli kuqhubekele phambili, uChief Zwimba wafumana unkosikazi Grace elecala wasemhlawulisa inkomo ezinhlanu lembuzi ezimbili. Uthe phezu kwalokho kumele agebhe amathambo omkakhe aye eHeroes Acre, okuyinto umzukulu kaMugabe umnumzana Leo Mugabe athi kabasoze bayivumele. Imuli kaMugabe ithi uMnankagwa nguye ofuna uMugabe agejwe ngoba yena kanela ukuthi wangcwatshwa le nduku yamasalamusi engamsiza ekubuseni kwakhe. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uyakulandula lokhu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magunya.
Akekho omunye umuntu ngaphandle kwefamily yakhe ongaquma ukuthi isidumbu siyebekwa ngapi. Uma uMgabi enangwakhe esaphila, wakutsho kufamily yakhe ukuthi uma engathula akafisi ukuthi ayengcwatshwa eHeroes Acre. Wabatshela ukuthi kumele ukuthi bemngcwabe ngapi. Umlando wabaseleyo abaphilayo yikuthi begcwalise izifiso zikamufi. Induna bani engazokuquma ngesidumbu esilabanikazi? Ikuganga kwenduna lokho uzimba lokho akwenzayo lokho. Kodwa ke njengoba sonke sisazi, angithi liyamuzwa ugqugquzela ukuthi yena uMgabi kagejwe bethathe amathambo akhe bewangcwaba eHeroes Acre. Kanti kulani iHeroes Acre yakhona lapho? Ngoba indaba ekhona Nkomo ikuthi isizathu esenza uMgabi ali ukuyangcwatshwa eHeroes Acre ikuthi uyakwazi ukuthi iminyaka yonke yonale abantu bonke abafayo abangcwatshwa khona phana iHeroes Acre sizabagebha ngamunye ngamunye mhlazane ilizwe labuya Nkomo. Liza kuthola ukuthi mhlawumbe abanye ngabantu lenkakhaya kazikho sahamba sangcwaba abafowethu khonale eSozibeli uSidney Malunga abalele khonale umdala uNkomo lele khonale eziphaleni zakomgaba. Siza discover okunye khonapha okuzalethusa ngoba abantu laba bagangile. Isizathu uMgabi enza ale ukuthi ayengcwatshwa khona uyakwazi ukuthi ubesenzani ngezidumbu zabantu bonke abangcwaba khona phana iHeroes Acre. So ngafuni ukuthi esakhe sekwenziwa khonokho akwenza ezabanye azibika khona phana.
Abemuli kaMgabi bathi uMongameli Mnangagwa nguye ofuna uMgabi ageje ngoba ucabangela ukuthi ulenduku yamasalamusi ayifunayo. Ungathini ngalolu daba?
Uyabona Nkomo, indaba yinduku kaMgabi leyi okukhulunywa ngayo le kuningi mfowethu okumele ukuthi abantu bekungenele dipha. Ngoba uzakhumbula ukuthi kulendlu kaStungwiza, indlu kaStungwiza okuyikhona okuphuma khona uzengeza nokunaka uMgabi abantu laba wabaqoma. Induku yonale okungakukhulunywa ngayo lamhlanje kangikholwa mina Nkomo ukuthi eqinisweni kungaba yinduku kuphela nxa kuyukuthi khona leyo nduku. Njengoba sisizwa kuthiwa leyo nduku ikhona yeyaphiwa kaSuwere. Kodwa ke into mina engiyifuna ukuthi ngizwisise ilapha phela nxa besiya emathongeni yena uGeronimo Mathibiri uMgabi lo nxa besiya emathongeni uGeronimo Mathibiri ukuthi intonga yabozengeza intonga yabokunaka zabostungwiza kumbe bona bomtapa labo mathi ukuthi ifinyelela njani kuye yikho kungani kuyangidida Nkomo. Kodwa ke okumqoka yilokho kukhona uMnangagwa akufunayo kuMgabi. Kungenzeka ukuthi bafuna amathambo, ikhona inyanga esibatshela ukuthi kabambe beyithatha ithambo elithile, kabambe beyithatha iphathi ethile. Ngoba hayi okunto kwakhona no akuzwisiseki mfowethu. Izinto zamathonga lezi.
UMnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe.
Yebo 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 mthokozo muhle siyalinqosa kuhlelo lwabatsha olwe B connection esulethulela khonapha ku studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesikhathi idolobho leKhwekhwe selibekwe phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we coronavirus osuhlasele ngolaka kwele India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanzwa ngosuku lweAfrica Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo 8 pm khonapha ku studio 7 nakukhasi lethu ele Facebook ele VOA Ndebele.
Ele Zimbabwe liza manyana lamanye amazwe aseAfrika namuhla ekunanzeni usuku lweAfrica Day. Ilanga leli labekwa inkokheli yeAfrika ngenhloso yokunanza ukusungulwa komanyano weOrganization of African Unity iOAU ngo-1963 iyona esisaziwa ngokuthi African Union. Inhloso yalumanyano yayingeyokukhankasela inkululeko yamazwe wonke aseAfrika. Usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Arts, Culture and Heritage Levers for Building Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwembula isithombe sikambuyane handa namuhla emcimbini oqondanela lolu suku. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Anana saqala ngokumbuza ukuthi luqhakatheke kanganani usuku lweAfrica Day.
Usuku lokubhungaza iAfrica Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrica. Lokhu ngikusho ngoba isikhathi sokuthi sikhumbule emuva ukuthi sivela ngapi. Imvelaphi yethu njengabantu yiyo eyenza senelise ukuthola umkhombandlela wokuthi njengoluntu, njengomdaka omnyama, njengesizwe seAfrica siya ngapi futhi sihlose ukwenzani. Yikho lolu suku luqhakatheke kakhulu, kumele lunanzwe lube isikhumbuzo esikhulu sokuthi abantu bakhumbuzane ngenhloso ezazikhona ngesikhathi kulolu suku lusungulwa, ngesikhathi imizamo yokuthi Africa isebenzisane kusungulwa. Kuqhakatheke kakhulu, kubalulekile sibili ukuthi abantu bafike kulezo sikhathi bese sihlolisisa futhi sihluze ukuthi lezo nhloso lezo njongo ziyafeza kayini, sesihamba umango onganani, sesihamba ibanga elinganani, usasele umsebenzi ongakanani okumele wenziwe futhi ufezwe.
Inhloso abakhokheli beAfrica ababelayo besungula o-African Union, isayi Organization of African Unity ngaleso sikhathi, ungathi isakhona yini kunkokheli zalamhlanje?
Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi inhloso kwaye ukuthi abantu abamnyama bakhululeke ekugqilazweni ngamakhiwa. Sesingathi hayi lokho sibili sesidlulile kikho politically. Singathi hayi sibethula isigqoko abadala sibili ukuthi umsebenzi lo bawenza bawufeza. Kodwa esesilakho khathesi ukuthi nxa sesikhangela kwezomnotho abantu bakithi lokhe bengelawo umnotho, lokhe bengelawo umhlaba. Ungakhangela amazwe amaningi aweAfrica, lokhe sithi not yet uhure kunjenga ukuthi tuzibuseka kafiki, ngoba umuntu omnyama uzazibusa njani engelayo indlela yokukontrola umnotho owelizwe lakibo lapha azelwe khona. Yikho silenkinga khona, inotho lokhe isele ezandleni zabelungu, inotho lokhe isezandleni zabantu abalutshwane. Singakhangela futhi lalabo abantu abamnyama abathole umnotho abasibusayo ngamaqili, balobugwelegwele obunengi, bayatshontsha betshontshela thina abantu abamnyama.
Umnumzana Mthulisi Anana Ncube ulwela amalungelo kaZulu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usekhudaze isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zisungule amabhizimusi kumbe zitshale izimali zazo ekhaya ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Ushava wethu le amazwi la ekhuluma labaqeqeshwa ukuthi bayesebenza ezigodlweni zeZimbabwe kwamanye amazwe abagoqela unkosikazi Priscilla Misia Irambwe Mushonga lomnumzana Victor Matemadanda. Ubakhuthaze ukuthi bamele iZimbabwe ngobuqotho njalo bechasise ukuthi ilizwe elilokuthula lapho izethekeli ezingavakatsha zikhululekile. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umkhokheli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters njalo engusomabhizimusi umnumzana Innocent Divali.
Linyathelo elingasiza uZulu waseZimbabwe, usiza labo abahlali bediaspora, because xa sihamba eZimbabwe. Sifuna ama-good services, sifuna good hospitals, sifuna good roads. Sina singakwazi ukuya investa ekhaya. I think that is a good idea. Kodwa ufuze ukwenzakale ukuthi government kumele create a conducive business environment. Mina le program engiyiranayo lapha as a business person in the diaspora, where we are encouraging ama-businesses to go and headquarter themselves eZimbabwe, Kobulawayo, eHarare, because siyakubona kakhulu ama-big businesses amanye amazwe abele lama-headquarters emazwe nabo bebhadala i-tax ngkhona ngale. Kodwa i-government okufuze ikwenze ukuthi create incentive engaye ngi-encourage mina njenge-business person ukuthi efaka i-headquarters yami eHarare kumbe Kobulawayo, what is it that I'm going to benefit in terms of maybe tax exemptions and so on. Kodwa konoku minister kuchoyo inyathelo elihle kabi.
Siyabona njalo ukuthi ube khuluma la bazamela isigodlo seZimbabwe kwamanye amazwe ama ambassadors. Ungathi ama embassy lawa aphatha kuhle yini izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe, achasisa kuhle yini inhlelo zelizwe?
As far as ama embassies, ama workers azama ukwenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Ngiyathanda ukuthi ngibe very clear ukuthi kukhona abangakwenza ngcono in terms of ukuthi information ibe available kuzizalwana zonke zeZimbabwe lapha abakhona, ukuze ngibe kwazi ukuthi nxa ngifuna ukuvula ibusiness eZimbabwe queen engufunayo. Nxa ngifuna ukuvula ibusiness kufuneka ama fingerprints ami eZimbabwe. How can I get ama fingerprints ami as soon as possible? Recently in Termina ngivula a mining company, it was very difficult to get ama fingerprints ami eZimbabwe. So izinto ezinjengazo neza ama services anjengalawa njengama one stop services whereby good you can get information yonke. So ufuze ukuthi bekwenze khonoko. Ngiyazi ukuthi abantu bahamba be apply ama passports, abantu bahamba be even sometimes be celebrate ezinye izinto kuma embassies. Kodwa kade ufuze ukuthi le government ikhangele ukuthi ama embassies lawa mabe representative of i character yeZimbabwe. I character yeZimbabwe i diverse, ilemhlobo eminingi, lamaNdebele, lamaShona, lamaTonga, lamaVenda and so on. Kwenzela ukuthi ugogo wami uMasibanda nxa siyafika laphana bekwanisa ukuthi bemuzwe ukuthi uthini. Nxa kungela into enjalo kumele befake ama interpreters ukuze besize abantu, kwenzela ukuthi ama embassies lawa serve every Zimbabwean regardless of his tribe, regardless ukuthi uvela ngapi eZimbabwe.
Umnumzana Innocent Divali ngosomabhizimusi njalo ukhokhela ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi osuswe esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu welizwe uChief Justice uMnumzana Luke Malava ube semsebenzini izolo, lanxa nje iHigh Court yanquma ukuthi kasenguye umahluli. Inkundla inye ithi kulo wesilisa obesiya kobulawayo ofele endizamchineni ye-Airlink ebivela eJohannesburg izolo akwaziwa ukuthi udliwe yini. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani maZimbabwe namahle. Lami ngithi ngithanda ukuthi ngiphawule ngalela elizwe lakithi leliyana leZimbabwe. Kule nto enye senginanzelele laphana eZimbabwe, kulabanye abantu abaphathalelana ilizwe njengomuzi, anganithiwa kungikibo kusekhaya lakhe emzini wakhe, abafana lo president onguyobusayo eZimbabwe lapha. And umbuso wakhe awumuhle, njalo akuseyikubusa okuyikho esikukhangeleleyo okobukhokheli. Yena useyenza lokwana kobungqwele kwakudala kokubusa okokuyehlula abanye. Ikadi
umkhokheli ufanele bekwazi ukuthi ungumkhokheli welizwe, umkhokheli wabantu. Asikhokheleli siqhubekeleni phambili, siye phambili ilizwe lethu lithuthuke. Hayi lokho kokungqilo kwakudala. Ufana lamandla labafunayo akhalela yona lawo president na. Uyawaza ngapha amandla yena evele ngupresident. Akula sidingo zokuthona ekhalela ukubana abe lamandla yena evele ngupresident. Into ekhona ukuthi abafanele abe yazi njalo labalandeli bakhe. Lelana lilizwe asomuzi wakhe njalo asomuzi wabo lilizwe sibaningi lapha aziwukuthi abanye abantu abakhona lapha eZimbabwe abaphila nzima bephila ngaphandle kwamazwe bayakuthanda khona lokho abazenzeli isimo sempilo esiyenziwa yibo ukuthi sisindwe ubunzima bempilo ngenxa yawo ubusela buningi kakhulu elibuselizweni abakhulu bethu abayiwa abakhokheli igolide libanjwa njalo nje elingabanjwayo lidlula njalo nje how lifuna kuze kube njani ake lizwele uzulu bani
Sanibonani, sanibonani, basakazi beStudio 7 njani ngimthanda kakhulu sibonge nenhlelo zenu ezinhle enisithulela zona ezomhlaba nezezwe lakithi okhulumayo ngoGilbert Galangwenya etsholotho laphayana ya siyezwa impela indaba yamajaji la amakhulu azama ukuthi alungise noma nje sekumuva kwesikhathi kodwa isimnanzelelayo singabantu singuZulu weZimbabwe ugovernment weZimbabwe akayenzeli abantu abamvotelayo wenzela yena neZANPF ngoba konke okwenzayo uzi-accommodate yena akacabangeli abantu abaku-ground akacabangeli abantu abayeba bamvotelayo engicabanga ukuthi kungenzeka impela abasavotelwe elizweni sebe yonke into yabo bayiriga for themselves not abanye abantu ngoba sikunanzelelayo ukuthi umoya be ungu-government ocabangela uZulu lo onguZulu okuvotele kwamele ucabanga ukuthi yonke into oyiyenzayo uyenzela abantu khona manje umuzi abukhuluma ukuthi umuntu ona 70 years aphinde abuyele esitulweni sakhe sokuba ijaji elikhulu elizweni wayili kunabantu abatsha okumele ngabe bayakhuphuka nabo besondele kulawo ma kulezo izitulo noma kulezo ikhundla bazofika nini bona ake sizameni phela ukuthi iAfrica sinanzile ukuthi amakhehla azenzela wona benzele ukuthi baluthe ilizwe bahlukumeze abantu elizweni okuyinto engenhle kakhulu ngicela sengathi lo myalezo impela lengake liwufunde abantu bakithi abahlakaniphi sizama ukubona ukuthi ogovernment kakhulukazi owethu waseZimbabwe uzenzela yena ngoba efuna konke kulawulwe wuye engabi nacala kuko konke okwenzayo icala libe kuma opposition parties nyabonga
ukukhuluma ngomoyo ukukhuluma fast ngoba ngifuna le record ibende mina ngizothanda ukugxila kakhulu kulo baba lo oqeda ukuphuma ku Mthwakazi Republic Party athi yena uyofuna ubone kungcono ukuthi edinge ekhaya elinokuthula ngithi kulo baba lo ebaba sibadala singaka sidala sihamba le ndlela siyibona ukwenza kwakho ikho lokho vele owakuthunyelweyo ukuthi uzojoyina imthokazi party ukuthi uthole yonke lento oyitholeleyo osuhambelayo uyigcwalise imigodla ngakho ke thina singabantu besintwini sidindlela nhle uyidle uyibeke amathambo
Salwanani kuStudio 7 okhulumayo uJosephat Moyo ngwele South Africa kodwa ngiyisizalwane saseZimbabwe endaweni yasenkaya esikhokho siyacela ukuba na elathi sinakekelwe imigwaqo yakithi file siphinde yadliwa futhi imali iZANPF tazi lo sithembiso nyoni kathi abalandeli benu waye besidla yonke imali sicela ukuthi uma besidla bengadli yonke umgwaqulungiswe kuyoba nzima ukuthi siyivotele izani lizasisola kodwa labe lingasenzela ngalutho sicela kube lo tshintsho ngiyathaba my audio le ingazwakala ifundwe labo bayizwe kuzime enkali ke liye bhoda libone lingakhulumilise parliament efikane endaweni
labo
zobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sokulokwesabela ukuthi amadonki alakho ukuphela kwelekhinya kulandela isinqumo se-High Court esokuthi ukubulawa kwabo ngobunengi khona okumiswe nyakenye sokungaqhubeka ukuze kuthengiswe inyama yawo kanye lezikhumba kwele-China. Izehlakalo zokuthengisa inzondo ebantwini abangamaJuda zivikwa sezandile emhlabeni jikelele ikakhulu kwelemelika. Singene kudaba oluphathelane lemelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usuke izolo elubhekise eMiddle East ukuyakhulumisana leziphathamandla zakwele Israel kanye lezasePalestine kulandela ukulwisana okukhulu phakathi kwamazwe omabili kunsukwana ezedluleyo. Kufe abantu abanengi kunhlangothi zombili ikakhulu kwele Palestine esigabeni seGaza Strip sona esibangwa ngamazwe omabili. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Gary Twala Jackson.
Nxa sikhangela okwenzeka emalangeni adlulileyo lapha sibona kubhubha abantu ogoqela abantwana abancane. Ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi kube lokuxoxisana okuthize njengoba ke u-Anthony Blinken esendleleni ukuya khona hali. Ngibona ngathi ngumzamo omuhle lo, kodwa sibe lethemba ukuthi ungabe uhamba lwakhe lolu mpela luzadala izixazululo ezizakwenza ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu njengalokhu esikubonileyo, ngoba imiphefumulo yabantu elahleka njengaloluyana uhlobo kakulunganga kakhulu. Ngakho sibafisela ukuthi kube khona okuhle okuphumayo ngemva kwengxoxo zabo.
Udaba lwe-Israyeli lePalestine lolu soluleminyaka leminyaka lohlupha kuliwa njalo nje. Ubona ngani lungalungisiswa njani?
Ngokubona kwami mina ngibona ngathi into engaba isixazululo engenza kube lokuzwana phakathi kwamazwe omabili ukuthi kuhlalwe phansi labo bobabili ke sizwisise izidingo zomunye lomunye ngapha la ngapha ingxenye zonke bese sifika esigabeni sokuthi inxa zonke ziyavumelana ngesixazululo esiyabe sifakwe phambi kwetafula kuxoxiswana abantu bendawonye, hayi ukulwa lokho esikubonayo. Ngoba izixazululo kahle kahle eziphuma ekulweni kazilunganga, ngoba olamandla nguyo ose okwazi ukuthi ayenze ngento engekho emthethweni kumbe into engekho nhle esebenzisa amandla. Ngakho ngibona ngathi ukuxoxisana idialogue phakathi kwamazwe lawa ilungile kakhulu xa ngabe sibulisitholile ithuba lokuthi kuye kuhlalwe labo phansi kuzwakale izikhalazo zabo, kuzwakale abafisa ukuthi kungaba yizixazululo lanxa kungabe kulokuphikisana lapha lalaphana kuze kufike lapho akuvunyelwana khona ukuthi hayi kasenzeni kanje. Ngibona ngathi kungaba isixazululo esihle kakhulu ukuthi i-Israel izimele ne-Palestine izimele ukuze kungabi khona ubudlwangudlwangu, ngoba nxa sikhangele lapha phakathi kwamazwe lawo omabili likhona lilokhu lincipha lithathelwa umhlabathi ngelinye. Lokhu kakulunganga kakhulu, lokhu beyengeza i-territory yabo over elinye ilizwe. Ngibona ngathi lokhu yikho mpela okuzakwenza ukuthi kuhlale kulwiwa. Ngakho nxa ngabe kuyavunyelwana kube kwazi ukuthi hayi lapha yi-settlement yethu thina siphelela lapha lani iphelela ngapha nje bazifakela amabhoda bahlukane ukwenzela ukuthi kungabi lokulwa. Ngibona ukuthi kungaba isixazululo esihle kakhulu.
Umnumzana Gary Twala Jackson ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. uZulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senduna yakoZwimba esokuthi unkosikazi Grace Mgabe kumele agebhe amathambo omkakhe uRobert Mgabe ayebekwa kutsha eHeroes Acre. EleZimbabwe lizamanyana lamazwe aseAfrika namuhla ekunanzeni usuku lweAfrica Day. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.